Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 21 kuNhlolanja 2025 ngoTabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa athi adinga intatheli izindaba yephephandaba elizimelele Newsday uBlessed Mhlanga odume kakhulu kulezi nsuku ngengxoxo zakhe lowalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza othi umnankakwa kumele asuke esihlalweni. Abatsha baveza imbono ethiyene ngokunanza usuku leNational Youth Day. Namhlanje usuku lweInternational Mother Language Day olukatekisa ulimi lukamama. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi adinga intatheli izindaba yephephandaba elizimelele Newsday uBlessed Mhlanga odume kakhulu kulezi nsuku ngengxoxo zakhe lowalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza laye odinga ngamapolisa emethesa amacala abalisa elokuthuka umongameli Masinangagwa elokuphehla udlakela kanye lelokutshontsha. Esikhulumelisa amapolisa uCommissioner Paul Nyathi wethule umbiko namuhla esithi uMhlanga wephula isigaba 164 somthetho weCriminal Law Codification and Reform Act isahluko 9.23. Lanxa uNyathi engacacanga ukuthi uMhlanga wenzani kahle kahle isigaba somthetho lo sibanzi njalo sigoqela ukutshotshozela udlakela. Umhlanga yena wethule umbiko enkundleni ye-XCT ukhulumisana noNyathi namuhla emazisa ukuthi uza kuya emapholiseni ngomvulo ngoba okwamanje akezwa kuhle emzimbeni. Iphephandaba leNewsday lithi isiphathamandla senkampani yalo e-Alpha Media Holdings umnumzana Kenneth Mafukidze laye ubiziwe ngamapholisa. Umhlanga uqhube ingxoxo loGeza ezilokhe zisemlonyeni yabantu abaningi kunsukane ezedluleyo lapho uGeza aveze khona ukuthi yena labanye abalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla leZANU-PF abafuni kuzwa ngokuqheliswa kombuso kaMnangagwa esithi bafuna asuke khathesi esikhundleni ngoba ekhohlakele. Izo lamapholisa anqolwa ngeyonkosikazi kaGeza ambuzisisa ngokuthi umkakhe ungaphi. Sixoxe lomqondisi wenhlanganiso yabahleli beZimbabwe yeZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube yena othi ukudingwa kukaMhlanga ngamapholisa yikumhlukuluza ngezombusazwe yokusobala.
Thina sengentathe zindaba sibona ngani bamethisela ukuthi engavezi lolu daba. Udaba lolu yilo solwenze abantu thakazelele umsebenzi yentathele zindaba. Yile udalwa olusegudwini kungasuye uMhlanga uZulu kweleZimbabwe langaphandle bebengesoze bebe lalo ulwazi lokuthi uma uveji kulothuthuva. Thuthuva lolu siluzwe ngama-interviews uMhlanga awenze leyo veji lelo obaba uGeza. Kuyasimangalisa ukuthi intatheli zindaba ezikhipha ulwazi olungaka senguye esedingwa ngamapholisa. Thina sikubona ngazathi iwekisela kungakhitshwa izinto uhulumeni angahambelani kahle.
Lina njengentatheli zindaba lingathi kuyalethusa yini, kuyaliphambanisa lani emsebenzini wenu na?
Kuyasiphambanisa kakhulu, kuyasethusa njalo ngoba ukhumbula ukuthi kubuya ngamanye amalanga ambalwa intatheli zindaba zihlangane lo president uMnangagwa yenasisana iphiye amalanga amathathu amane adlulayo esibona intatheli zindaba isidingakala. Ukumile yena umongameli wathi yena kwi-constitutionalist ungakhangela i-constitution eZimbabwe ilayo indawo lapho egarantiya khona umsebenzi ontathele zindaba i-freedom of expression. Kuyasethusa ukuthi abantu kade behlezi benathisana itiye sokuthe kwathini ukuthi namuntu sokukhanya sokudingwa intatheli zindaba. Yikho ngithe ngaphambilini kutho ukuthi khona kule nto abangafuniyo ukuthi siyizwe ikakhulu ngemva kwalokhu okuveze ngobaba uGeza. Ungakhangela uzakuthola ukuthi khona kungabe ngesikhiwa bathi ukubotshwa lokudingwa kwaba uMhlanga ngowadi politically motivated. So now politically motivated, we are said to interchange as the funding to 7 years. Roba kuchiwe, kipoza wa kichwa le aipa, kikona inchito abayi 7 years, nangwene ukuthi yesibani.
Umnumzana Njabulo Ncube ngumqondisi wenhlanganiso yabahleli beZimbabwe eZimbabwe National Editors Forum obexoxa ecingweni lontungamili Nkomo weStudio 7 SR. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ukuze achasise ukuthi uBlessed Mhlanga wethe swacala bani kahle kahle. Namhla umhlaba wonke unanza usuku lwe-International Mother Language Day oluqathekisa ulimi lukamama. Umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uthi usuku lolu lunanzwa ngesikhathi sezitshabalala ezinye indimi kwamanye amazwe. Uthi ulimi lukamama luqatheke kwezemfundo ezamasiko ezentuthuko lokunye ngakho-ke kumele lulondoloze. Emhlabeni wonke jikelele kule ndimi ezedlula inkulungwane ezisithiyagalombili 8324 eZimbabwe kusetshenziswa ezedlula ithumi lasithupha. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs weStudio 7 uxoxe loThandeko Zinti Mkandla, ingcwethi kwezamasiko njalo oyengumphathi wesikolo seGwanda Secondary School.
Luqhakatheke kakhulu Dube labalaleli ngoba umntwana uvele esuka ekuzalweni esesiswini sikanina aphume akhule ukhuliswa ngunina. Phela ulimi kaluhambi lodwa, luhamba lamasiko, lembali, lemikhuba yabantu. Uze umuntu abe ngumuntu ophelele kumele azi imvelaphi yakhe okugcela imbali, amasiko, ulimi namazilo lakho konke nje ukuthi azabe ngumuntu opheleleyo. Kuqakatheke kakhulu ukuthi ulimi lomntwana olungolukanina luqakathekiswe ngoba yikho okunye okubumba ubuntu bomuntu.
Kodwa kanyazani okunye sokuthabalala baba Mkandla, kwenziwa kwini?
Kwenziwa ayikuthi umhlaba usuwabho ngupitipitikana nje kwahlangana abantu abalemikhubo etshiyeneyo lezizwe ezenza izinto ngendlela ezingahambelani labanikazi bendawo lapho ababe khona. Yibo wenza ukuthi kuguquke khona lokhu lokusabalala emazweni njengoba lani liphethe yakhona ngapho. Abantwana sebethatha le mikhuba yakomakhelwane lezinye izizwe kube sekungathi kuyalahleka. Kanti-ke labanye abantu bafundile bacabanga ukuthi ukukhulumisa abantwana ngesiNgisi lanezinye izinto labothelevishini kwenza umntwana abe ngumntwana ongcono. Yikho okuzabangela ukuthi abantu bakhule bengelabuntu obuphakamisekayo obulohlonzi.
Ye kuvuselelwa njani ukuthi kungathabalali indima eziningi lezi?
Umlandu ukithi thina abazali nxa sizazi ukuthi singobani singakulungisa khona lokhu. Nxa thina sizigqada siziqhenya ngokuba yithi kwethu, asoze sivume ukuthi abantwana bayesithathela imikhuba yakomakhelwane bayelethe lapha egumeni. Njengalokho okunye sesikubona ukuthi kanti ozala omunye ngobani? Umzali uzala umntwana bumntwana ngiyosezala umzali. Indaba iyithi njengabazali laba okumele bagcine amasiko abantu njengezinduna labadlisa labo sobhuku xa labo bengabakithi, ngoba labo sobhuku abanye sebangabe emzini kabazazihluphi ngezinto lezi. Lo hulumende okhona nxa enguhulumende kahloniphe inhlalo yabantu abathiyeneyo elizweni lakhe.
Lo ngumnumzana Thandeko Nzinti Mkandla, ingcwethi kwezamasiko esintu njalo owake waba ngumphathi wesikolo seGwanda Secondary School obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseGwanda. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abalwisana lohulumende weSudan abakubutho leRapid Support Force kubikwa ukuba sebebulele abantu abaningi esigabeni seWhite Nile, ikakhulu endaweni ezivalisa eye Al Jitaina lapho abehlulwe khona libutho lelizwe. Inhlanganiso Preliminary Committee of Sudan Doctors Trade Union ithi kubulewa abantu abedlula amakhulu amane 433 kusukana ezedluleyo. Umkhokheli wakele Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu uthi uzajezisa kabuhlungu iHamas uma ingabanikanga isidumbu sikaShiri Bibas owathunjwa ngo-2023 wabulawa labantwana bakhe. IHamas inike ele Israel isidumbu esingayisiso sikaShiri Bibas kuyena liviki. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Donald Trump weMelika labanye bakhe abe-Argentina, Slovakia le-Italy bakhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni osaqhubekayo e-Conservative Political Action Conference kusasa kulandela ukuvulwa kwawo izolo. Namhla bahlonitsha abakhangelelwe ukukhuluma bagoqela osanda kukhethwa kuba umholi womsakazo weVoice of America unkosikazi Carrie Lake womhlangano lo osungulwe izolo ngumsekeli kamongameli weMelika uMnumzana J.D. Vance ukhangelelwe ukugqitshwa kusasa. Ukuhlaziyalo ludaba sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele uMnumzana Tim Moringai ingcwethe ekhubungulela ezombusazo ohlala khonapha kweleMelika.
I-meeting le ASC Park iqakathekile ngoba yiyo eloba phansi ukuthi i-Republican Party iza kuyenzani in the next 2 to 4 years. Ngoba bayakwazi ukuthi vele kathesi sokuyisikhathi sokuthi bakhangele ukuthi umuntu ozaba ngumongameli in 4 years from the Republican Party, lama candidates lawo aba angathi afuna ukungena kuma races abe khona in the next 16 months ngobani, and ukufaka lona ithuba lokuthi ama agendas for i Republican Party ngawaphi. Mina ngibona ngathi uMongameli uDonald Trump uzakhuluma ngendaba zoku achieve what he's achieved in the first 3 weeks or ayikukhuluma during the election, sikhangela njenge immigration, ama tariff, loku ehlukuluza i-government or ukutshintsha the way that Washington DC has been operating for hundreds of years. Yena uMongameli uTrump uthi wanikwa lona lelo cebo ngabantu because bamnika the majority votes and the lama states amaningi. So inkulumo yakhe kathesi I think kuyabe kukhulunywa ngendaba zokuthi what he's achieved and what they are trying to achieve. Ngibona i-birthright citizenship is another hot topic esivalelwe yi-appeals court, so ngokunye azakhuluma ngakho.
Njengoba uMnumzana J.D. Vance esevele waba umqalisiziba lapha, kuyini okunye singakubona kulandela kwabanye laba abazakhuluma?
UMnumzana J.D. Vance sabona ekhuluma esithi yena government kathesi ihamba kuhle and banikwa bona lokho besithi mandate yokuthi batshintshe uhambo lwe-politics lapha in America. And sibona ngathiwa kathesi songathiwa sole confusion in Europe and le ndaba ye-Ukraine le-Russia, so khonokho lakho ngathiwa kuyi-challenge. But hayi, i-CPAC is a way forward for i-Republican Party, so okwakathesi sithi sizake sibheka nje ukuthi baza kuhambisa njani njengoba all his cabinet nominees ngathiwa sebefakiwe in place.
Lo ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe wexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Sike sizwe imibono kahulumende weMelika. Esinye isizalwane seMelika ebesibotshelwe ize ngaphandle kwelizwe sesikhululiwe sekulezizalwane zeMelika ezilitshumi lanye esezikhululiwe kusukela ngesikhathi uMongameli Donald Trump engena esikhundleni ngoZibandlela. Isizalwane seMelika lesi esikhethe ukungaziwa besibotshwe labanye ababili eBelarus. Ukukhululwa kwabo kuza kulandela ukukhululwa kombalisi weMelika uMark Fogel owakhululwa mhlaka 12 kuyona linyanga eRussia. UFogel wakhulumelwa ngesikhathi kukhululwa isizalwane seRussia ebesivalelwe eMelika sisethe somlando wenkohlakalo. Isiphathamandla laseMelika esibona ngokukhululwa kwabathunjiweyo uAdam Bola uthe omunye wabathathu abakhululiweyo laba yintathelizindaba yeRadio Free Europe, Radio Liberty uAndrei Kuznek. UAndrei Kuznek obevalelwe okweminyaka edlula emithathu eBelarus. EleBelarus elidlelana leRussia lilemithetho engcindezelayo ukwedlula eyamanye amazwe njalo lilezibotshwa zezombusazwe ezedlula inkulungwane 1200. U-ambassador Bola uthe ukukhululwa kwezibotshwa eBelarus kwenziwe kungela sivumelano sokutshintshana izibotshwa. Uthe abantu laba bakhululwe ngenxa kaTrump uqakathekisa ukuphendusa izizalwane zeMelika njalo amanye amazwe ayakulalela lokho. Ngakho-ke ngibona sengathi okwenziwe ngumongameli weBelarus yikuzama ukuguqula obekusenziwa nguhulumende wakhe ngoba esazi ukuthi umongameli weMelika ufuna ukubisela izizalwane zelizwe lakhe ekhaya. U-ambassador Bola uthe amazwe ahlakaniphileyo awameleli ukuthi sicele ukukhululwa kwezizalwane zethu okungenziwa ngamanye amazwe ukuthi abe lobudlelwano obuhle nomongameli weMelika ukukhulula izizalwane zaleli lizwe. Ukubeke emgceke lokho, isikhulumeli seWhite House uCaroline Leavitt uthe ukukhululwa kwabakade bevalelwe eBelarus kunqoba okukhulu esithi kwenzakale ngenxa yokuba umongameli Trump ulesipho sokuxoxisana labanye. Ephathiswa ngohulumende weLithuania umsekeli kamphathintambo ohlangothi lwezokudlelana lamanye amazwe uChris Smith uhlanganele izibotshwa lezi eBelarus wasesiya lazo eLithuania. Uthe ukukhululwa kwazo kuyimpumelelo enkulu elethwe izinqumo zikamongameli Trump. Kumbiko wakhe umphathintambo ohlangothi lokudlelana lamanye amazwe umnumzana Marco Rubio ubonge eLithuania ngokuphathisa njalo wagcizelela esithi siqhubeka sizinikele ekukhululweni kwezinye izizalwane zeMelika eseBelarus lakwamanye amazwe. Sikhuthaza ukuthi kukhululwe izibotshwa zezombusazwe ezifika phose i-1300 ezisentolongweni eBelarus. Yimibono kahulumende weMelika. Soko isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Kulokufuthelana phakathi kwabatha abasekela ibandla lezomthetho labaphikisayo ngokunanzwa kosuku lweni.
Studio 7 ndinjani basaza abahle. Hayi, okhulumayo uNdebele from Fakazi Protest for Change. Hayi, bakithi siyakhala thina nje especially ngapha thina emathebeleleni siyezwa zonke nje into ezikhulunywayo la. Thina abantu bemathebeleleni vele thina ma singazange sanquma ilizwe lethu laphana ngeke side sikuthole vele ukuphumula. Ngeke sikuthole ukuphumula ngoba into engibona isenzeka laphana kithi emathebeleleni siyacindezelwa laphana. Singakhuluma sithini thina sonke nje emathebeleleni, sikhuluma yonke into kumbe kube yini esingakutsho. Okuseleyo ma singazange sathatha emathebeleleni laphana siyimthokazi, ayikho vele into engasisiza laphana thina. Yonke izinto ezikhulunywayo ezezanti fear strategy konke lokhana okwenzayo bazibenefita bona bodwa konke ngale labantu abenu.
Ye, sanibonani, sanibonani, sanibonani kuStudio 7 okhulumayo ngoJ Moyo. Ngajabula le audio mayingafundwa. Kanti mina bengicela ukuthi ngike ngibe mbuze oba ngabe bekhona abakwaziyo. Kanti isadiki eyake yakwenza kwalunga kukuphi? Ngoba kwabuya ngokhetho olweZimbabwe kwehlula. Manje nansi impi yale ihambila kulalutho lokhu kubulawana. Kanti yona isadiki kukuphi? Lapho yake yahamba yayenza izinto zayenze. Besicela like lisifuzele kwabaphezulu ngabo.
Njani Studio 7? Njani Studio 7? Thanda kudlulisa lokhu Studio 7. Kunesikolo laphayana isiselo wakho lokuthiwa iSigombingo School esincitsha abantwana ama-results ka-grade 7.
labo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imibono yabo. Zimbabwe. Kulabatsha abathakazelela usuku lweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day abathi luthuthukisa ubuntu babo kanye lenhlelo zokuziphilisa, kube labanye njalo abalichothoza besithi kaluncedi lutho ngoba akulanto ebambekayo ephuma emkhosini wokunanza usuku lolu olwalusaziwa ngokuthi yi-21st February Movement. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcwele.
Kulokufuthelana phakathi kwabatsha abasekela ibandla lezanu PF labaphikisayo ngokunanzwa kosuku lweNational Youth Day olunanzwa minyaka yonke ngoNhlolanja. Lonyaka umkhosi lo uqhutshelwe eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds koBulawayo phansi kwesihloko esithi Empower Youth Secure the Future. Obekhokhela umkhosi lo uFreedom Murechu okuhlangothi lwabatsha kubandla elibusayo uthi luqakatheke kakhulu usuku lolu, kodwa abaphikisayo bathi usuku lolu luqakathekiswa libandla leZanu PF. Unkosazana Nicole Ngwenya okubandla leZaphu ngomunye wabangahambanga emkhosini lokobulawayo njalo ongahambelani losuku lolu.
Kuningi singalazi usuku lwakhona ngoba njengamahithi kuJesu khathesi ungachiya okwenzayo umsebenzi okuncane khokho okwenzayo lapho oyabe usebenza khona uzazuzani khona ngale lapho oyabe ususiya khona ezithayithiya futhi uhlezi umelele izilogan dama speech ukuthi uzodla ithuphisa echickenini eyaphikela ususiya ethoileti lingase litshonile.
Behlukene imibono njalo abatsha ngokufiswa ngamanye amalunga eZanu PF afuna ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona umbuso wakhe. UMurechi uthi bayakusekela lokhu loba uMnangagwa esithi uzasuka embusweni
ngo-2028. Abaphikisayo
bathi kulihlazo okuzanywa ngamanye amalunga ebandla leZanu PF afuna ukuba uMnangagwa aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. UBenon Ncube olwela ilungelo loluntu uthi akumelanga uMnangagwa ahlale esembusweni kungafika umnyaka ka-2028.
President ufuna ukubusa kuze kufike u-2030. Into engiyibona engavumi kakhulu phezu kokukhuluma labanye abatsha, sibona kuvuma ukuthi umuntu akuze adlulise okusemthethweni. Singatsho nje nxa ukuthi sithasiswa bantu bezanu PF.
Kulabanye abahambe emkhosini wanamuhla akade befisa ukusondela duzane loMnangagwa, omunye wabo nguSihle Khumalo osakhulayo ofunda eMzilikazi. Esethula umbiko wakhe emkhosini lo, uMnangagwa ukhuthaze abatsha ukuba bengathathi izidakamizwa. Usuku lwabatsha lwathi lusungula lwalungolokunanza ilanga lokuzala lowake wakhokhela eleZimbabwe umuyi uRobert Mugabe owagenqulwa libutho ngomnyaka ka-2017. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Bitchy Waza Waza Friday my darling Waza Friday
Buli vigi kuhlelo Waza Friday silomculi womdumo wabasakhulayo epiano uFortune Muzamba odume ngegama lakhe lokucula elithi FT ocula ekobulawayo. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasfanda.
UFT ungene ngomculo wakulezi nsuku wamapiano othandwa ngontanga.
Igama lokuzalwa nguFortune Mzamba, ngikhulele eDingani, indawo engathi ngenza yonke into nje. La ngaqala ukucula ngu-grade 3, ngicula ikwaya. I-secondary yami ngafunda eDamba Secondary School. Uqala kwami ukucula ngokupheleleyo saqala ngonyaka ophelileyo.
Yomculo sacacileyo FT kulezilade lilodwa aliphekileyo uthi yonke into iyazenzela,
iyazibhalela, iphinde niziculele. Kuleli dlalade linezingoma ezingu-9.
FT usebenzela abanye ekupheleni umculo wakhe, ubonga abangani bakhe abamenza wathanda ukucula.
Ababizwa uTalent Ndlovu, Elisha Ndlovu, Khuzani Nyoni noSibonelo Mkhwanazi. Abantu engisebenza nabo emculweni uSiyabonga Dongwane noRulani B.
FT uyatholakala emakhasini oziba zeFacebook, YouTube, Instagram lamanye. Abafuna umculo wakho bakudinge ngaliphi igama FT?
Uthi FT vocalist, uFT ngu-F no-T no-double E. Phinde njalo ngithi 07 38 33 53 50. Ngiyabonga.
UFT Mwenye mkuli wa mapiano kubla wayo. Besila ya kutelo waza. Waza Friday. Libe ni mpela sote nte. Ika mwena mweza chisa stani.
Bonge uEzra Chisa Sfanda obeqoxa lomculi uFT kumculo wakhe laphana kuLive Talk lingakhohlwa. Uhlelo liyalandela namhla, sixoxa ngosuku lweNational Youth Day. Singekehlukani ke sikhangeleke ebezixoxela namhlanje. Amapolisa atadinga itatele zindaba yepepa ndaba le Newsday u Blessed Mhlanga yena obedume ngokukhuluma lomnumzana Blessed Geza. Okwanamhlanje siligqiba lapha lisale livalesayo mdaba kanqo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.